Lamle landwandwe
Lamle
Lamle landwandwe
Lamle
Lamle lwamshweshwe
Lamle lanampa
Izakhamizi enyakatho lasezansi yamandebeleni zithi sezehlelwe yibuyanga obumangalisayo kulandela ukufa kwenkomo ezedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lanye 21,000 ezabelweni zombili ngenxa yendlala lonyaka. Walpit Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izimo leziningi emathebeleleni ziphila ngokuthengisa izifuyo ikakhulu inkomo zihlawulele njalo lendleko zabantwana esikolo. Kodwa indlala yolonyaka idanyele imhlambi izibaya zavalwa emzini eminingi. Iningi lithi kalisela lokho kulimisa. Ugatsha lukahulumende lubona ngezokulima lezokufuya olwe-agritex luthe emathebeleni north lasemathebeleni south sokufe inkomo ezizinkulungwane ezingamathumi amabili lanye lamakhulu amane 21,400. Isiphathamandla salolu gatsha umnumzana Mkhunjulelwa Ndlovu uthi isabelo semathebeleni south sodwa sifelwe izinkomo eziphose zifike kunkulungwane ezilithumi lasithupha 16,000.
Zinkomo zingange 15,600 izinkomo zingabe zifile. And inkomo zethu imbangela yenza silahlekelwe izifuyo kakhulu. Akuzange kube lezulu elihle ukuthi kube lamanzi ayeneleyo inkomo zinathe, kube lotshani obeneleyo ukuthi izifuyo zithole ukudla.
Umnumzana Ndlovu uthi kubalulekile ukuthi izakhamizi zithathe amanyathelo okulondoloza inkomo zazo eziseleyo ukuze zingatshabalali.
Sesikhuthaza ukuthi kuhlanyelwe utshani bezifuyo nokulondoloza amaganga ethu kube lokudla okweneleyo kwezifuyo. Lelo inani eliseleyo singazilondoloza zingafi. Lama irrigation la akhona ancedise ukuthi utshani obuphakathi sibuvune kungakawomi.
Izakhamizi eziningi zithi ukufelwa zinkomo lokhu kuzishiye zingabayanga. Omunye wezakhamizi lezo umnumzana Johnson Dube yena ohlala eMalihlowe eGwanda South uthi sekule minyaka wagcina ukubona indlala enje.
Kufa inkomo, kufe imbuzi, kufe la madonka ayiwo alimayo. Inkakayi zakhona ziningi, akulanto enhle.
Isakhamuzi esengezana unumzana Mandla Maseko uthi layo kunje kakaza kubone.
Inkomo ziphelile ziswela amanzi, zathi ziswele utshani zibe seziswela la manzi. So bezihamba uma ngomude about ama-10 km zidinga idlelo zidinga amanzi.
Amazwi akhasekelwe ngukhansila kaward 1 ematshetsheni umnumzana Stanford Gala odi izakhamizi zilahlekelwe kakhulu lonyaka.
Egangeni lapha kakuhambeki ncangoti uyahamba ngamathambo wodwa awenkomo ezigcibileyo, abantu baluzile okunye okumangalisayo.
Ngaphandle kokufelwa izifuyo iningi lithi selithwele gadalala ngendlala njalo abanye baphikwa sebesidla inhlanyelo abaphiwe nguhulumende. Nansi isakhamuzi emashelomoshe unkosikazi Priscilla Sithembile Nyoni echasisa.
Indlala esilayo yesabela. Abanye Albert ngicela ukutshela ukuthi sebedla inhlanyelo esayiholiswayo naleyana bayicholisile lihlanganise kube ligogokho bese lishiya ngenxa yendlala ayikhona ukuzenzisa. Hayi, asila ngitsho la manzi, izikhotsho zifile. Hayi, siyahawula bakithi. Uhulumende akhuluma athi sengithe impupho kayehle uthi uyafika ufice vela kwehla.
Unkosikazi Siphathisiwe Nkala ohlala isilikwe layo khala ngephango.
Umnyaka ka-2019 ezishawo zange wabalula kithi thina izakhamizi kakhulu ezeGwanda. Bekule drought engayenziyo, besingela amanzi, singela kudla emasimini sasingazange sathola lutho, amadamu atsha, inkomo zafa ngobuningi bazo. Indlala layo ibhahile lapha kwelayo kithi lapha kuward 2. Impuphu iyadura, kube kungcono ngaleso yasikhathi kusabuya umbumumbu kahulumende lwanobuthengiswa ewadini, but manje lalowo mumba usatholakali.
Umnumzana Methembi Ndlovu isakhamuzi semawane uthi abanye basizwa luhlelo lukahulumende lokuholisa amabele loba nje lungeneli.
Uhlelo luhle sibili, luyancedisa ngoba lanxa kuthola abanye, but luyancedisa ngoba kulabanye abangayenelisi ukuthenga impuphu.
Iningi emandebeleni lasenkabazwe lithi ukutshabalala kwamadamu kubangele ukuthi indlala ihlasele ngamandla lonyaka ngoba kungela manzi. ngakho lithi uhulumende kumele avuselele amadamu amaningi ukuze izifuyo zibe lamanzi lanxa kulendlala. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, imu Albert Ncube.
Sibonge ijaha lezansi uAlbert Ncube ngokusethulela uhlelo lwezemaphandleni.